Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 5 Mabasa 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kambe uhambo lukamongameli Emmerson Mnangagwa kwele Mozambique luzaphathisa na ele Zimbabwe?
Ngingathi mina uhambo olunjenga lolo luyabe lukhangelelwe ukuthi lizancedisa ukuthi amazwe anjenge Zimbabwe leMozambique abe lobuhlobo obuqinileyo.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi ibandla le-ZANU-PF lasebenzisa amandla alo wonke ukuhluthuna isigaba sebhinga ngokhetho olwedluleyo ukugoqela ukupha abantu imali kodwa kwedlula.
Ipolitiko yonke ibisebhinga not akulo sele imali ifakiwe ngobuningi bayo kube ngasimali lapha.
Amazwe ambalwa abalisa elemelika asengezelele izijeziso zenotho pele Russia kulandela ukutholakala kwezidumbu zabantu ababulawa ngesihluku kwele Ukraine.
Okwenzakalayo ngombuso kaMnumzana laphana uPutin abaningi bakukhangela bakubona ukuthi sekuyi dictatorship.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Emmerson Mnangagwa ofike kwele Mozambique izolo ukhangelelwe ukusayinelana izivumelwano zokusebenzelana lohulumende welizwe leMozambique. UMnangagwa ubikwa ezahlala kwele Mozambique okwamalanga amathathu. Uhulumende uthi uhambo lukaMnangagwa lulandela alwenza kunyanga ezimbili ezedluleyo. Asenelisanga ukuzwa ukuthi uMnangagwa uhambe lequla elinganani. Kodwa sixoxe lengcwethi ecubungula izonotho uMnumzana Masimba Kujera ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngingathi mina uhambo olunjenga lolo luyabe lukhangelelwe ukuthi lizancedisa ukuthi amazwe anjenge Zimbabwe leMozambique abe lobuhlobo obuqinileyo sibili nxa sikhangele indaba zokuthengiselana. So nxa umungameli esiya khona ngale kuya kukhangelelwa ukuthi uzaqinisa ubuhlobo obukhona phakathi kwamazwe amabili, njalo uzenza ukuthi kube lezivumelwano ezizanceda iZimbabwe ikakhulu ku-trade, ngoba yizo izizathu ezokuthi i-trade engxenye lokuthi bengaphila njani ku-SADC.
Sizwa kuthiwa uMongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukusayinelana izivumelwano lo Mongameli Philippe Nyusi. Ubona ungani izivumelwano zona lezi ama MOU kunceda ngani, ngoba sesizwe kaningi ningi kuthiwa uyasayina uMongameli esayinelana lamanye amazwe lezinye inhlanganiso kodwa singabona ukuphuma.
Izivumelwano lezi kuyabe kumele zincedise ilizwe ikakhulu kundaba zokuthengiselana kumbe indaba ze-defense. Kodwa asikhumbule nini ukuthi nxa bebhalelana phansi njengabomungameli kuyabe usasele umsebenzi omkhulu okumele wenzakale ukuthi MOU leyo iqalise ukusebenza. Bayabhalelana phansi izivumelwano lezi bengakanika ama-ministers ukuthi ama-ministers agijime lama-MOU lawa. So ngabe vumelana bona uyabe sokulo msebenzi still othi wenzakale, yikho sibona ukuthi kuyathatha isikhathi ukuthi izivumelwano lezi zibe lama-results, ngoba ngabe sevumelane sokumele abasebenza emahofisini athethiyeneyo bekhangele ama-MOU ukuthi ayephula imithetho yini lokunye okuninginingi okumele bakukhangele. I-MOU ebiwe yangkhona ingakasebenzi.
Umnumzana Masimba Kutshera ingcwethi ecubungula ezenotho ubekhuluma le Studio 7 ecingweni eseHarare. Ibandla leZANU-PF lithi kungelani lokunqotshwa kwalo kukhetho olusanda kwedlula ngele CCC. Uhulumende uzaqhubeka ngenhlelo zokuthuthukisa lesi sigaba ezathenjiswa ngesikhathi sokhetho. Esigabeni seBinga North, owebandla leZANU-PF umnumzana Kudakwashe Munsakwa wathola amavoti azinkulungwane ezedlula isikhombisa 7971. Kuthi umnumzana Prince Dubeko Sibanda owe-CCC wathola amavoti adlula inkulungwane ezilitshumi 10130. Ngokwakuqala ukuthi ibandla leZANU-PF linqotshwe ngamavoti amalutshwana kangaka kulesi sigaba. Sixoxe loSibanda owanqoba kukhetho, saqala ngokumbuza ukuthi umkhankaso wakhe wahamba njani njalo ukhangeleleni kukhetho lomnyaka ozayo.
Ubonile ukuthi iZANU-PF thina isiyalisile ukuthi wethu umongameli ebuye ezekhulumisana nabasekeli bakhe. Kabili amapolisa esiyalisa. Kodwa ke bona baphume le schedule, singakutshengisa ischedule yakhona, iyatshengisa i-Central Committee yonke ibiseBinga North, i-Politbureau yonke ibiseBinga North. Akulo seleyo imali ifakiwe ngobuningi bayo, kube kungasi imali lapha. Bebekwanisa ukuthi kwamanye amawadi behambe benika abantu bethi nansi imali, wena votela iZANU-PF candidate, kodwa ngena lalo muntu ekuncedisa ukuvota. Yikho uzathola ukuthi abantu abancedisa ukuvota lapha nawe baningi kakhulu kwedlula iminyaka yonke edlulileyo. Isizathu ukuthi ngabantu akade bethengiwe, bethengwa ngamabhakede omumbu, bethengwa ngemali. Yikho esikubonile ukusenzakala. Sibonile uDA lo sanda kungena lo ephuma esiyahlanganisa izinduna zonke, esiyahlanganisa osobhuku, belokhu besethuselwa ukuthi khona abantu babo bangayekela ukuvotela iZANU-PF, bona bayakhuthwa ezikhundleni. Sibone abantu abaningi emawadini amaningi bethathelwa izithupha, bethiwa khona no, isithupha sakho awusitholi, siyahlangana kusasa lapho kuyavotelwa khona, uzwe sithola, uzwe vota, kufuzwe ngena lalo muntu. Sibone singazake sikubone. So bekunzima, bekunzima, kodwa kungasenani ngobunzima bona lobo, sanelisile ukuma ngoba silama structures, ama structures ethu asolid. But ngaphandle kobusolid wama structures ethu, abantu bakithi bayazi into abayifunayo. For 42 years iZANU ibingela ndaba labo, namhlanje sizobuthanisa ama grader soku 10. Bebengapi 42 years zonke lezi?
Siyabona ukubana ibandla leZANU-PF likhanya ngani liqhubeke ngezithembiso zalo phambilini kokhetho. Kungakutshengisa yini lokhu ukuthi ukhetho oluzayo luza kuba nzima njalo kusigaba sakho sona lesi seBinga North?
Ukuthi angiboni ukuthi yiziphi inhlelo elokhu ziqhubekela phambili eBinga North ngemva kokhetho. Ngitsho njalo ngoba inhlelo zona lezo esikhuluma ngazo ukuthi zikhona, ngamagreda akhona afakiwe. Yes, kwenye indawo kukhona lapho angani khona agreda umgwaqo. Sibonile njalo ukuthi khona kufakiwe amatipha lezimota zokulungisa umgwaqo ngale esiyabuzuba. But sezile 3 or 4 months zikhona izimota leziyana zikayenzi lutho olumangalisayo, singalungasitshengisa ukuthi nanku umgwaqo lapho yakhona. Siyakwazi ukuthi iCaroy Road ibhakani lafakwa umbe sokule minyaka emibili lifakiwe leliyana ibhakani, kodwa iCaroy igokhwe, iCaroy Binga Road asikayiboni. So angila lutho mina esendibonele ngalutho ukuthi khona sebelwenzile olungayenza ukuthi ngiye kuphutha ngokuthi khona ngo-2023 ama-elections ayabenzi. Lokhuyana okwenzakalayo yilokhuyana kuvele okujwayelekileyo, amabhakane akhona amanye bawakhiphe kathesi, mbathole bekhiphe ibhakane eBinga elukuze ne-terminus laphana eBinga, bekhipha befake elinye. Ngaze ngababuza ngathi selifuna ukutshintsha yini amanga okuqamba, ngoba lawana amanga sehlale kakhulu laphana, abantu belokhu bebona ukuthi lalithembisa ukuthi lizalungisa izibhedlela, lizalungisa lokhu, lilungise lokho, kodwa asikaboni lutho. So ke amboni mina ukuthi khona ngo-2023 kuya kuba lobunzima eBinga North. Ngo-2023 sizawina ngenamba ezinkulu okumangalisayo. iZANU-PF izadliwa ngendlela ezadliwa ngayo ilizwe lonke.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda ngomela isigaba seBinga North. Imizamo yokukhuluma leziphathamandla zeZanu PF ngalolu daba yehlule. Umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa useyekethise imigoqo ye-COVID-19 esithi igciwane le-coronavirus selinganeno kulelo lizwe. URamaphosa wethule amazwi akhe izolo ebusuku esithi imigoqo eyayifakiwe yaphathisa kakhulu ukwehlisa inani labathelelwa igciwane leli. Kodwa uRamaphosa uvumile ukuthi igciwane leli alikapheli. Esithi isimo asisavumeli ukuthi imigoqo le iqhubekele phambili. Uthi eminye imigoqo le iqale izolo ebusuku ukungasebenzi, kodwa eminye ebalisa ukugqoka ama-mask lokungabuthani ngobunengi kuzasuswa ekupheleni kwenyanga. URamaphosa uthi abavela kwamanye amazwe bazaqhubeka beveza isimo sabo sokuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela ku-coronavirus. Sixoxelwa umkhokheli wenhlanganiso yezizalwane zezwekazi le-Afrika ezihlala kwele South Africa, i-Africa Diaspora Forum, umnumzana Vusumuzi Sibanda.
Ngibona sengathi amazwe amaningi asethe ukwehlisa kumbukekethisa imigomo emkhuhlane lo we-COVID okuvikela abantu, ngoba abantu abaningi sebegonyiwe, kanti njalo nemizamo yokuqhubeka abantu begonywa isaqhubekela phambili. Kanti-ke njalo siyabona nje ukuthi ukubhebhetheka kwegciwane sokuthe ukwehla nakulabo abangakatholi ukugonywa. Siyazi ukuthi siya esikhathini sobusika, okuyikuthi khona nje indaba kungaba yikuthi imigomo le iye yathi uyekethiswa ngesikhathi sisiya ebusika, lapho umkhuhlane ophepha othanda ukuba mnengi khona. Yikhona nje lokho kungathi kuyasethusa, kodwa sibona ingathi bekuyisinqumo besokufanele ukuthi ngabe kudala sathathwa ukuze abantu baqhubeke babuyele ezimpilweni zabo, ngoba kubukeka sengathi le migomo isingaqhubeka ilimaza abantu kakhulu kunokuthi isindise izimpilo. Ngoba abantu sebelahlekelwe imisebenzi, abasakwazi nokuphila. Sibona ingathi ngalesi sikhathi lesi ngeke iphinde ibuye iqale phansi ngoba abantu sebegonyiwe.
Manje ngokubona kwakho, ubona ngani okungaba kubangele ukuthi igciwane leli libe nganeno? Yikuthi abantu bebelandela imigoqo yezempila kahle, kumbe vele igciwane lakhona lingani liyavuka liphinde licatshe lona ngokwalo?
Ngibona sengathi ukwehla kwegciwane ikuthi isikhathi salo nalo bese lifike lapho abantu bona bodwa imizimba yabo esiqale ukuzilungisele sisanelisa ukulwisana nalo bona bodwa, nakhona kungekho mhlawumbe nokugonywa okuthile. Ngakho isikhathi sale ligciwane esokuba nobungozi obukhulu ngathi bese sidlulile. Hayi ukuthi abantu bebelandela imigomo, ngoba abantu abaningi nje ngaphandle nasezindaweni ezithile bese bekudala nje beyekile ukuyilandela le migomo, kanti nezinga lokuboshwa kwabantu ukuze le migomo kuqinisekisa ukuthi iyalandelwa bese lehle kakhulu, bekungasekho nje ukuqinisekisa okungako. Ngakho ngibona sengathi ukuyehla leli zinga akukho ekuthini abantu bebelandela imigomo, kodwa kusekuthini ngabe abantu bese begonyiwe kakhulu iningi labo, kumbe njalo igciwane imizimba yabantu nje isijwayele isizilungiselele ukulwisana nalo.
Umnumzana Vusumuzi Sibanda, umkhokheli wenhlanganiso yezizalwane zezwekazi le-Afrika ezihlala kwele South Africa, e-Africa Diaspora Forum. Manje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi umphathi mtambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthwaliswe nzima edalele parliamente izolo ngamalunga aleli dale kade efuna ukuba kwazi ukuthi kungani uhulumende wakhetha ukuthenga amajekiseni e-COVID-19 awavela kwele China, khona kule mihlobo eminingi echiyeneyo umhlaba jikelele. phephandaba lechronicle lilodaba lokuthi icala lamalunga ebandla le-CCC amane uJoana Mamombe Cecilia Chimbiri takutswa ngadziwore lo takutswa jirika elokwephula imigoqo ye-COVID-19 lizathethwa mhla ziku-5 ngenyanga kaNkwenkwezi uMeyi. Manje sengilichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lesithumele nge-WhatsApp.
Sanibonani kule ntambo amehle, bengelela uStudio 7 abasakazi bonke bephelele, omama nabo baba abasebenzelayo la emsakazweni. Bengelele abalaleli, omama obaba abantwana nomkhulu ogogo, kuyo yonke indawo la okutholakala khona isizwe sikaMthwakazi. Ngiyabingelela. Kutamba amehle inkanyamba ekhulumayo uDumisani wakwaNkala, ngikhuluma ngiseJohannesburg. Ngithanda ukuvula abantu bakithi amehlo ukuthi bekwazi noma ngabe bakuphi ukuthi sinje singumthwakazi siyisizwe, isizwe esiphelele, isizwe esingakwazi ukuba no-president waso, sizimele sodwa. Isizwe esingambumba u-government, sizimele sodwa kungela kuyama kwezinye izizwe. Isizwe sikaMthwakazi, isizwe sasemathebelelendi, isizwe esigoqela zonke indimi ezitholakala kwaMthwakazi ngaphandle kwesishona, zonke indimi ezitholakala kwaMthwakazi. Ngakho ke akuphele lokhu ukuthi abantu bakithi bebe berojwa ngomlomo omnandi kube kuthiwa singabantu banye, nabo bese besithi hhayi asifuni lo muntu ozabe sitshela ngokwemhlobo. Kodwa labana abantu bona besitshela ngayo imhlobo noma bengakhulumi ngema-voices wabo, kodwa bayasibonisa ngama-actions wabo. Akuphikwa, akuvikwa, ibhatsha lihlohlwa ukuthi thina sibe sesithi thina mase sikhuluma ngokwemhlobo besothiwa singama-tribalist. Okhuluma nge-action ngoba isilungu sithi actions speak louder than words, naye is a tribalist. Ngakho-ke asihlakanipheni bantu bakithi, singenziwa abantwana. Amaqembu wonke awepolitiki asuka eHarare alikho nelilodwa elilwela inhloso zabantu bakomthwakazi, alikho. Angeke ufake ukhansila osuka kwaMrewa ezokuba ikhansila kobulawayo elindimantendi ahole athathe imali yakhe ayispenda kubo le ukuthi idorobho lifile kumbe linjani, akalandaba nakho. Okwakho okwakhe yipheyi ayifunayo. Bantu bakithi, ngiyalicela ngiyalincenga, besingenayo iphathi, sasinozaphu uzaphu naye wasenzela amatayitayi ngoba wasithatha wasihloma khona ngale. Manje uphumile uzaphu, uneminyaka eminingi kabi uphumile, wazi waqala phansi ukuthi abe nguzaphu omusha. Kodwa ke siyazi ukuthi vele indwangu isilahle isiphongo sayo. Angiyisoli sibili izaphu, kodwa ke siyayazi lapho esuka khona, sikhule ngayo, ihlulekile. Ake sizameni ezinye izinto, ake sizameni amanye amaphathi, ake siyizameni MRP, Mthwakazi Republic Party, MRP, Mthwakazi Republic Party, umholi wayo uMqondisi Moyo. Ake sibazameni laba abafana, ake sibone ukuthi kathi sihluleka ngapi. Singazeyisi thina, sihlutshwa ukuzeyisa abantu bakomthwakazi. Ngihlala ngizwa lithi hayi baze laba abalutshwana, hayi basezelani, izami lezelani. Kambe ningajabulela amakepisi, ningajabulela ukuphiwa amakepisi le-10kg yempuphu kumbe enhlanyelwa ngesikhathi sokulima. Yinto elijabulela ukuphiwa nje izambi ye-dollar for two, yiyo le into eliyifunayo, elijabulela. Hayi selezelwa ukujwayela mpela ukudubeka, selibona ngazathi vele into eyenziwa izami le-MDC vele yindlela yokuphila. Thina siyawazi umehluko phakathi kwendlela yokuphila nendlela yokuhlupheka. Manje thina sisendleleni yokuhlupheka, siphakathi kwempilo yohlupho eluhlupho emathebelelendi, ngoba libona nje izigaba zethu zingadevelophi. Ngiyalicela abantu bakomthwakazi, zamanini MRP come 2023, kelenze okwenu. Isishona lesi elishona lisikhuluma lingamaNdebele uzuzusunyanye lwakhulini, asikwenzeli lutho, zigqatshe ngolwakho ulimi. Yebo, angisho ukuthi sishona singakhulumi, asikhulunywe uma kune-reason. Hhayi ukuthola abantu bakithi selipeperesa lipeperesa noma lingamaNdebele libabili selikhuluma isishona, olwena ulimi lelusolana. Ake sikhulumeni okungokwethu, sikubalulekise, sikuqakathekise, sikuphakamise, sikufake ezingene, sikufake kwenye ilevuli, singabe sikhuluma okwabanye ngathi okwethu kuyenyanyisa. Ngiyabonga bathwakazi abahle, ngiyabonga basakazi abahle, nilale kahle.
Sanibonani emsakazweni, siyabonga kakhulu umsebenzi wanomhle kangaka okuthi lisiphathele inhlelo ezinhle kanjena ukudala sikwazi ukuthi amazwi ethu nembono yethu izwakale esizweni sakithi. Siyabonga, sengathi ningahlala liqhubeka kanjalo. mina njengami ngikhala kakhulu ngokuthi kusase nabantu abathi uDouglas Monzora neqembu lakhe noThokozani Khuphe banephathi ukuthi kuthiwa kunabantu okuthiwa babalandela. Hhayi, angiboni ukuthi sikhona isidingo salokho. Nongaboni sobele ngabe seyabona manje. Bafuna ukuphazamisa abantu kahle kahle bona bayizana uPF njengabe bacaca ukuthi hhayi linelilandela thina ngenani lakuzana ngabe siyabezwa. I-opposition party ekhaya esiyibona ukuthi ihamba iqiniso iyona le yayi-MDC eyayiholwa ngokuthiwa ngrayi njengamanje esiholwa uNelson Chamisa. Sengathi abantu bakithi bengabona bevuke nabenake beyisapote ngendlela zonke ngoba lapho ehamba khona kuthiwa iyakhankasa amaphoyisa awayivumeli bayibopha bayicindezela. Ayikho enye i-opposition party ekhaya ehlukunyezwe njengayo le iparty eyayi-MDC esiyi-CCC. So nathi sila esikhona ukumezeke kakhulu siyafisa njalo ukuthi ngelinye ilanga sibone sisaphila ilizwe lakithi liphethwe ngendlela elesizotha liphathwe yibo labo abafana labo neselijamisa ngoba siboni ngani ikusasa labo lingangani liyaqhakaza ngoba banawo umbono kwelizwe lelo ukuthi ubuhlungu bezizalwane zaseZimbabwe babuzwile bahamba iqiniso labo.
Studio 7 ibingelele kubalaleli lani basakazi bethu abahle abaloqotho. Ye, ngiye ngikhulume lapha ngendaba yezikolo. Into eyenzakala ezikolo lapha eZimbabwe sithwele nzima. Uzathola ukuthi imali uzuzabe yifuna izikolo amatisha engafundisi. So lapho ezizavulwa khona uzuzakuthiwa imali yakhona ifunakala i-term yonke from January up to ukuvala kwe-first term. So bona bengafundisa nganti busela lobu bezakala la. Siyacela zakhamizi ezinhle kasibambaneni singabhadali leyo mali ezikolo singcono sibhadale okuyi half kumbe bavula ngoFebruary phela kumbe ngoMarch siyabhadala imali kaMarch kuphela lezi ezinye inyanga bengafundanga sibhadalani. Umbuzo wami wokuqala lo ukuthi sibhadalani la sirojwa egcekeni kunje. Hayi, bantu bakithi asivuseni amehlo mani, kade sadliwa. Siyakubona ngibuye ngapha kwezombangazwe. Ilizwe leli selemhlule uMnangagwa labantu bakhe. Mnangagwa waphuma esihlalweni ngokuyehluleka ukukhontrola abantu bakho ngamasela amakuruku. Bakhuluma kakhulu baphethe lapho besidla izimali. Ilizwe lizathuthuka kanjani? Phuma lapho isilizwe selukwehlule. Liyakwehlula ngoba kulanto yenzayo. Abantu liphethe lokho lidudulala lomfana omncane, uChamisa akaxokozeli umfana lo. Hayi, uthule kodwa. Limhleli kakhulu. Usethe uyayenza imihlangano, uyahlalwa, uyavalelwa. Kanti kuyini okubonakala lapho? Abanye la ama-parties hayi kahlukuluzwa. Kuhlukuluzwa iparty yomfana omncane. Libonani kuye? Kuyini elikubonayo? Anti libona iqiniso lodwa? Ndibona iqiniso lodwa la kumthwakazi engamqondisi uhlukuluzwa kubonakala amaqiniso. Oleqiniso uyahlukuluzwa abalamanga babika esayidini eright. Abaqamba amanga laba betshela abantu amanga ezabomuzwe ezabomakhuphelezi okungamaphathi okunganamsebenzi okufuna imali babanga nje laba balwa umuzwe lomakhuphe imali abayibanga la bafuna imali. Ha, ndiyanyanyisa mani, kade sihlupheka kuleli lizwe, dala sihlupheka. Yiyekelana laba abafana abancane laba abaliqiniso bakhokhele leli lizwe. Vele ngaze lenzeni. Abantu azoze bayivotele idoti beyikhangele. Abantu bahlakaniphile mani kadesi. Kalerubha bani? Abantu bakhaliphile kadesi. Phuma mnangagola abantu bakho. Uyehluleka mani. Wehlulekile umgaba wayingcono kakhulu. Achai kum kabe kabe was better than ngiyabonga sofa sonke mbongolo khona ngapha yilibizo lami ngikhulumayo lapha yimi sofa sonke ngoba ngiyalaza ukuthi singakhuluma usulala uredo. Ngiyabonga.
Nawo bekungamazwi enolina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Akwezemelika Amazwe ambalwa abalisa ele Melika asengezelele izijeziso zenotho kwele Russia kulandela ukutholakala kwezidumbu zabantu ababulawa ngesihluku kwele Ukraine. Enye inkokheli yamazwe ithi umongameli wele Russia umnumzana Vladimir Putin kumele ajeziswe emthethwandaba womhlaba esetheswa amacala ombhuqazwe. Izidumbu ezabantu ababulawa ngesihluku bezigcwele ezitaladeni zamadolobho ayehluthunwe ngamabutho ele Russia asesukile kusukela ngesonto ayebucwadlana lesigodlo se-Ukraine iKiev. Siqoxe lolandela ezombusazwe umnumzana Difa wajabhe Bhango Dube.
Izidumbu ezitholakale elizweni lase-Ukraine lapho ke kade kulamasosha ase-Russia khona kube yinto eyathi ukuba ludaba olusegudwini kakhulu ikakhulukazi emazweni angasentshonalanga ngoba sisazi ukuthi kuningi okwenzakalayo laphana nxa kuwukuthi kuye kwavela isimo sempi elizweni. Kodwa ke kuye kwachiya abantu abaningi bele mbuzo eminingi kakhulu engithemba ukuthi ngokuhamba kwesuku noma ngokuhamba ngokuhamba kokuhanjiswa kwalimpi kuzabe khona impendulo abazayenelisa ukuthi bayihlomule njalo noma abazayenelisa ukuthi bayiphendule kukhangelwa isimo lesi esikhona elizweni lase-Ukraine njalo kukhangelwa lo monakalo lo otholakeleyo.
Umbuso kamongameli wele Russia ubona njani, ubona ungani ubusa njani ukuze enelise ukuthi ibutho lake libe lesihluku esingaka?
Kwenzakalayo ngombuso kamnumzana laphana uPutin abaningi bakukhangela bakubona ukuthi kuba sekuyi dictatorship ngendlela abuza ngakhona ngoba seyintando kayiphikiswa ongasafuni ukutshela lutho kodwa ke uhlupho lwakhona lu deeper than lokho esikubonayo ngamehlo. Into ekhona ngiyokuthi amasosha ase Russia indlela abazwisisa ngayo bazwisisa ukuthi kufanele ukuthi baprotect isovereignty yelizwe labo lase Russia. Ingakho nxa ukuthi bengayenelisa ukuthi behambe bayihlasela isitha esizayo esingavuka kusasa hlasele ilizwe lase-Russia ukuthi bazabe bengasawuhlomulanga umlando lo abavela bawuphiwa ukuthi ufanele ukuthi bavikele ilizwe lase-Russia. Ingakho belalela kakhulu umnumzana uPutin ukuthi bahambe bayekulwa naloma ngubani lo abe bethole ama orders betshela ukuthi lo uyisitha se-Russia.
Kuza guqula na ingqondo yalabo kade besekela umongameli wele Russia?
Labo abakade bevele bedlelana lo mnumzana uPutin angiboni ukuthi isigameko lesi kungabe yinto engatshintsha lutho. Njengalokho eseseke sikubona emazweni mhlambe adlelana labo le-NATO adlelana labo Melika ngesikhathi kuhamba kusayakwenzeka izinto ezasenzakala elizweni lase Middle East kuwo Afghanistan ngale abantu bebulawa kubo Libya abantu bebulawa emazweni njalo afana labo Iraq abantu ababebulawa ngesikhathi sika Saddam kodwa ke bajika o Tony Blair bathi hayi kwaba liphutha sakhuluma into engayisiyo kodwa ke akuzange kwabe lotshintsho ebunganini babo lamanye amazwe ababedlelana lawo. Engithemba ukuthi kusase into efanayo ukuthi amazwe afana labo China lamanye amazwe ave bedlelana lobudlelwano obuhle lelizwe lase-Russia lokho ayisikho ungatshintsha lutho ngenxa yokuthi sekuvele isigameko sabantu laba abatholakalayo bekuma mass graves elizweni lase-Ukraine. Kodwa ke ngithemba ukuthi kuzabe khona ukuthi bazahlala phansi kube khona amazwi abanikeza umnumzana uPutin ukuthi akazame ukuthi baqondise ezinye izinto ngendlela thize ukwenzela ukuthi kungaze kugcine ukucikela phansi ubudlelwane babo. Kodwa kukhona ubudlelwane babo angibona ukuthi bungafa batshintsha ngoba njoba ngisithi ngicizelela ukuthi impi leyi babugande yimpi esiyibona ngamehlo sibona abantu bedutshulwa bebulawa kodwa impi leyi it's so deep rooted ukuthi kulezinto eziningi enye impi ilwiwa ngamehlo lesiyibonayo kodwa enye impi ilwiwa ngomkhonomi enye impi kulwiwa ngezinto eziningi okuhlanganyela konke lezinto ezifana labo gas labo petrol esikubona namhlanje kudura umhlaba wonke kodwa ke kungenxa yokuthi amazwe amabili nalawa alamandla emhlabeni ayiyowalwayo njalo kuyokuthi okunye kuyikulwa ngokuthi uPutin ulwisana le dominance ye-US dollar ekhona emhlabeni.
Umnumzana Difa wajabhe Bhango Dube ngolandela ezombusazwe. ubeqoqa icingweni le Studio 7 esebilitane. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo ngu Chris Gande.